Ndebele.
Alifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende emthethandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cacile ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona eyabe inkulu kakhulu.
Kuchamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathini ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Bulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alukuhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kule mbiko etshiyeneyo eyokuthi ilizwe leMelika livulwe nini kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempilakahle lolwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leye Zimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi. Lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutjera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende le-ZBC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la bane abangaziyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19 usitsho ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information ethi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi engxenye bekumele sithathe uhulumende siye la emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi gala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonoko uze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele undaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wonalo we-coronavirus? Ubona ungani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lo dubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esifake emaphepheni ethu. So asikabi kwazi ukuthi uza thethwa nini, kodwa silethemba elothi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcijo eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele undaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma statistics abasinika wona mihla ngemihla abaka cacile ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona iyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungakwazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezemthethwandaba. Ungasitshela okunenga lo.
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethule la amazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zisole amazwi la zisithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo esithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano World Health Organization wapha ilizwe imali eyi $5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kamoya sixoxe lesikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Hayi, nguJulai Moyo okhulumela amazwi agcunula abantu. UJulai Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona. Abantu bakobulawayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sichibani ukuthi uhulumende vele kakalungisi, kakalungisele ubulawayo, kakalungisele uZulu lapha esigodlweni sakobulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ngeyokuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi ubulawayo kakalungiseli, kutsho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba ubulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi, uchaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakobulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali anje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifaka esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde ngunde. Imali leyo vele vele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MDC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana uTenda Ebiti wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yechiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo iZANU PF. Angithi uyabona. So nxa kunjeyana uzananzela ukuthi uhulumende manje kasayenelisi ukuthi yakhele abantu izibhedlela. Njengoba phela nanku ulokhu zeni uJulayi Moyo uyakhuluma ukuthi hayi nxa kuswelakala ulokhu zeni i-equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise eHarare. Khonapho baya beza utshela ukuthi uzibhadalele. Uyabona mfowethu, uzibhadalele khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona uyabe uzibhadalela. Angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanye amazwe into lezi zonke lezenziwa nguhulumende. But because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba otsotsi oguluva imali yana vele iphelele esikhewini. Angithi uyabona. So uminista kumele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare. Lihlazo lelo yinhlamba vele enkulu naleyo. Makhayena lapho emathebeleni dla kulamalahle kule golide kulani kulenhlanzi yonke into ikhona khona uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha abantu abayi-10 kuphela just 10 kuhle ukutshengise Chris ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigila mkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ubana ulegcikwane le-coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka sibili ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele kuba ngodunderhead. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje ngabanye abantu bezinye izizwe ngoba imali engena kuhulumende iningi kodwa uhulumende uthi ancedise uZulu. Hey, ayakutshela vele ahle avale.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxotshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni bafike kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Basakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi, uhlupho esinalo asisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osufuze bayethenga ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ichukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani. Akusafikeki amasotsha adlubhedu, amapholisa adlubhedu bathi bafuna incwadi ka-DA. Sibe sesiphiwe incwadi zikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga. Sokunzima indlala sisilala into okuthiwa yikudla sesisidla kanye njenginje endala ukuthi akusadleki akusaphileki. Yingoke sesicela kubana alibana bayasivumela ukubana siyefika ezidolo. Ye, sihamba singa-1-1 akwenzi ukuthi sihambe siyihobhu kathi siyalesaba leligcikwane kodwa ha sibe sithwayisenzima sisibili. Angazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ukubana kwehle basehlisele kube lula ukuphila. Siyakwazi sonke sile kuthiwa yi-social distance esizama lathi ukuyenza kodwa sokunzima kithi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli abahle bakastudio 7. Ngiyalibingelela gama lami ngonkosi Khona Khuphe mvela ekheze womstedi. Hayi siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni sephinde wa-eda futhi amalanga amanye phezulu. Hayi sesizafelwa ngabantwana, abantwana bakufa thina njengoba sisemazweni akachana khonapho eBotswana. Uthi amabhoti azavulwa mhla kunini asikwazi. Sokuzaba lokusela ezigabeni obuzaba ubuningi. Hayi aya sesithwele nzima bakithi nga uNkulunkulu uyangenela lokhu kuphele. Shiwa siyacela uNkulunkulu asingenele. Siyathandaza imithandazo nsuku zonke sithi uNkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule. Siyacela sibili balandeli bonke, cela sibili ukuthi labo balandeli bangene labo kustudio 7 labo bakhuluma kusezinhlizweni zabo, banike izinhamba ukuthi labo bangene kustudio bakhuluma kusezinhlizweni zabo.
Ufortune yone wanje iqiniso elihle engalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikwayo in terms of ukuvikela, because asikabile qinisa ukuthi khona sokuphelile sokusesingaphi, asikabile direction. So andivana kuyayenza, andivana kuyayenza kusiya ngami, andivana uhulumende uyayengeza amanye amalanga, at least sibe le proof ukuthi sivele ngaphi njalo siya ngaphi.
Hayi kubuhlungu lokhu Morris okwenziwa ngumachayo, seza suspect abantu ukuthi bala makoro yori corona iqale kubo. Ama-governments abo angenele phele bathatha abantu bebuye emakhaya. Mabefika lati kubo-China City la sibadudule. Ya lakho konke lokho okugcweleyo laphana kubo lokuzeni laphana ekhaya lapha bekududule. Ayikho enye indlela phela, ake kuhlukumeza abantu ngale ndlela.
Livuka njani bahlaziyi? Alali siyavuka ngapha lokho asibona indaba lokho eliziphosela. Kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le China le. Ngazise bengcono lami kuyazama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubhururam ose-China khona ngale ngizwe ukuthi uhamba njani. Sibona ama-Nigeria engani engani bayahlupha, kodwa kodwa hayi khona indaba ekho njalo. Labana abantu bafuna wonke ama-Afrika wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi khuluma nje bake bafika endlini ahlala khona wagcina ecatshile wakhipha bedroom kodwa abantu bayaphenduka. Ngase ngibuza ukuthi why sibona ama-Nigeria kuyiwo amaphambili, wathi hayi khona ukuthi ama-Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana abe yigroupu. Njengoba edla ukubona khona phana egoli kobo yigomba ma ungayi-China Nigeria li-one twase begcwele bonke sebemdifenda lakho kunjalo.
Banomomobi lawa abantu yazi abanandaba yazi kunabantu aba-pregnant, two women aba-pregnant babakhiphile endlini babathatha khona ngapho uma ungela mali yelozen ye-hotel yabo balibuthanza onda imvula iyanetha, abantu bagula already sebebulawa yi-flow. I understand abantu bagodola ngoba baphonga, abanye bebephonga ukuthi right now come out, abanye bebanikeza at least ama-one hour, abanye ama-30 minutes yabo. But uma u-confuse ungakwazi lokuthi umempe uyajika umbe kanjani uyabo ungakwazi ukuthi laba abamithiwe bagula right now because well about 4 days bephandle lokhu bebahanqa abantu lokhu behanqa abantu bebahanqa nganizinkomo abafuna abantu behlale phansi, abafuna abantu bamungamalingama for 2 minutes babelokhu behanqa behambele bebhodelandi behambele jika lebebuye futhi belekhanqe libuyele kanjalo kanjalo. Esibhedlela babayalela ukuthi bebelapha, abantu bagula esibhedlela bayalela ukuthi bebela. Ngikutshe Morris yazi ngikutshela ngaze ngibona into enje, so yazi lokhu kubuhlungu. Kwabe imali mina ama-WeChat basuspend kulabo 2 months ama-WeChat esuspende, awukwanisi ukutransfer imali, awukwanisi ukwenza. I understand ama-WeChat asebenza ngawo ama-students, abantu uma bekwafuna ukuzisiza bathumela kwama-students yabo abasisizayo ukuthi silokho simebe ukuthi uhle yabo, especially thina esingapha kule i-province. I understand ngoba amanye kumanye ama-province siba kufesa kodwa akukho tense like ngapha. I understand. So kunzima vele kakhulu ngithi mina vele angazi ukuthi senze njani. I don't know. Kunzima khona ukulala kulaleke, balala bebhenga izivalo barasa abantu, amadoda wababamba ngakhona kubuhlungu vele. Mna yazi mina angaze ngibone into enjeyazi nokuthi abantu e-Africa bona waye bebaphatha kahle abantu, bephatha kabi abantu bamnyama ngale ndlela. Akunjena uma uzothi uhlele nom-Chinese befike bethathe wena umuntu omnyabe tho ba protect corona lele wena le corona kodwa umkhuhlane waqala napho uye ingondo bana nale be teste wena bekuhlukumeze uhlukumeze kodwa ulala nomfazi everyday oily time why we would futhi corona qala ngawo benga test lo mfazi be teste wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho so ungabona mina njalo vele the worst engicake ngakhona so kule about 3 weeks into le iqalile vela kulaleke kunzima kakhulu ivena ukudla kungikeni ngoba amashopo bayala uthanda bengeni amabhasi bayala isitimela ungadi uma kuthi umuntu omnyawo uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe i-racism yakhona ibuhlungu if ngithiwa belungu bebe sizonda vele angazi maybe ngaleso sikhathi but uma kwakunje so which means bahamba 3 pain this is painful unfortunately mama no.
Hayi indaba yecorona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima asazi kuyophelela phi sipho ukuhlala emathembeni okuhlala emathembeni ubona sukuphazamisele emcimbi emikhulu yamaphasika hayi lapha kunzima.
Ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwelemelika kulembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe lemelika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo kodwa ingcwethi zempilakahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha kuthule sibili kuthule kakhulu abantu vele ubona qoqo esitolo kuphela besiyathenga kodwa hayi le traffic is very low so abantu they are trying to stay indoors and bangahambi kakhulu sibili kuyabonakala so yikho kwenza kala bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngapha so abantu sibili hayi lapha esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho you know ngoba akukakhanya ukuthi kuya ngapha njengoba lokho kuqansa kusiyale so sonke nje singena ezindlini sivale nxa ukuwaphuma umsebenzini obuyo ohlukhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho. Yeah. Nxa usemsebenzini ufake njengathi lokho esasebenza ufake imaski ube lama sanitizer ukline lapho osebenza khona uzame nje zonke indlela zokuzivikela lanxa ungaye esitolo uhambe ufake amajavu sanitize amakhathi lawana olawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba
konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela
izinto eziselelayo ezitolo lo ama sanitizer ezimbodlela zama sanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama paper towels ubona go lapho kukhona kuya rashini ukuthi umuntu athole 1-1 konke nje lokudla inyama lani ukudla nje okusessential awusavunyela ukuthi udobhe ngakunenge usudobha lawe kube kunye kube kubili awusakuya konke lamanzi awuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenge kuyabe kubhale ukuthi ungaze wathatha kube kunenge chiyela abanye lawo so abantu vele sokujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempilakahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngokuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo ubona kusenzakala yini lokho.
Okokuvula kwalize yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga kusobala ukuthi uzamela landela abezempilakahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhathanyana. njani. Kota yena wayefuna nje ukuthi kuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba. Kota akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi we reaching sasize sedlule Italy yona ngokwayo. Sesiyaphosa sedlule amazwe wonke amawe Europe. So sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi okungcono landela abezempila kahle.
Umnumzana Amandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Silivusa ngengoma zomdumo wamakhosi irege liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula leyo ke bekuyingoma ka socks lejabere singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abengenelisa ukuthi labo bayifunde. Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathi ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.